Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Alivuka njani izulu kandaba kolamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 29 Zibandlela 2023 no Chris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje, ukumemetheka kwezidakamizwa elizweni sokuthiye abanye bezibuza ukuthi kambe ikusasa yabasakhulayo iza kuba njani sebehlakaza imizimba yabo.
Singakhangela ukuthi sokumemetheka ikakhulu phakathi esingathi kuma townships lebantwini nje abalekusasa ebingaguquki ilizwe leli, kodwa ngenxa yokuthi umuntu uyabe sebanjwe yikho lokho impilo yakhe yonke ihlibhidlizeke.
Kambe ibandla lezanu-PF lizaze lenelise na ukunqoba esigabeni sebhinga kukhetho oluzayo?
Bantu bebonile ukuthi hatshi i-opposition ayila engakuletha ebhinga. Abantu sebediniwe ukubana lokho bevotela i-opposition be-opposa, amanye ama-district evotela izanu ephucuka.
Silazo njalo ezinye inhlelo ezilandelayo, lalela thiyani indlebe.
Kufuze besuke before beyangabotshwa, because kuyabophisa ukuba becanda imizi yemisha benika abantu. Akwezindawo sisizwa kuthiwa bayathengisa imizi leyo and akuvunyelwa, and uhulumende kakuvumi lokho.
Labo ke ngabemapulazini okuthiwa asengeniswe abanye abantu, bona bevele bewaphiwe nguhulumende. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ukumemetheka kwezidakamizwa elizweni sokuthiye abanye bezibuza ukuthi kambe ikusasa yabasakhulayo iza kuba njani sebezihlangaza ngemizimba ngezidakamizwa. Ngeviki edluleyo izakhamizi zelokithi leNtumbane zibambisane lamapholisa zangena ezitaladeni zitshengisela. Kuthi eHarare kulamantombazana esikolo aqotshiweyo ngemva kokutholakala ukuthi bebethatha izidakamizwa ezilobukhali ezifana labo cocaine. Abangelamali yezidakamizwa babikwa bedanela kutshwala obubukhali obuthengwa ngedola nje kuphela umuntu aphiwe imbodlela ezimbili. Lobutshwala obuthiwa injengu lubikwa luthengwa kwele Mozambique. Ukuhlaziya udaba lwezidakamizwa sixoxele esikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSeni Sibanda.
Thina njengenhlanganiso eZimbabwe Christian Alliance, lamabandla onke nje jikelele, kuyasikhathaza kakhulu ukuba abantwana bethu ikakhulu abatsha sebengenile kulumkhuba owokuthatha lezi zidakamizwa, ikakhulu ke ezehlukeneyo ezizo ezibalimazayo. Abanye sezibalimaza ingqondo, zibabhidlizela ikusasa yabo. Ngakho kuyinto esikhathazayo kakhulu, njalo sikhathazeka ukuthi singakhangela ukuthi sokumemetheka ikakhulu phakathi esingathi kuma townships lebantwini nje abalekusasa ebingaguquki ilizwe leli, kodwa ngenxa yokuthi umuntu uyabe sebanjwe yikho lokho impilo yakhe yonke ihlibhidlizeke.
Abazali ikhona yini indima abangayidlala ekulwisaneni lokumemetheka kwezidakamizwa lokho?
Abazali baqakathekile ngenxa yokuthi laba bantwana nje bavela emzini ethize, bavela kubazali abathize. Ngakho ke abazali baqakathekile ukuze sincedise abantwana labo ukuba lumkhuba baphume phakathi kwawo. Abanengi uyabusubabambile sokunzima ukuthi umuntu ayekele nje eyedwa zigwaniso, sokudinga ukuthi umzali abe yingxenye yokuncedisa umntwana ukuthi akhululeke. Kuyadingakala njalo ukuthi umzali abe nguye ongakwanisa njalo ukuthi engabona umntana wakhe ebuya kumbe esephuzile, ebuya ebusuku kumbe sesenza eminye egilikiqa ezinye izinto ezingajayelekanga kodwa kutshengisela ukuthi engxenye ngomuntu uyabe seqalisa ukuthatha ke lezi zidakamizwa kabe kudingakala ukuthi ahlabe nguye odingayo ukuthi kuncediswane. Thina silabafundisi esasibancedisile ukuba bakwanise ukwenza lokho esithi psychosocial support njalo laleyi i-counseling eyokuncedisa umuntu ukuthi ekwanise ukucabangula emqondweni wakhe ukuthi kambe angaphuma njani kulinto abe sengene kiyo. Ngabe kusemalokithini, ngabe kusemakhaya, silabo labo bafundisi njalo silungisele ukuthi kube le toll free number yokuthi umuntu ke angafona ke kuleyo number thole umfundisi ozakhulumisana laye. Amabandla amaningi njalo ke balezi ndawo zokuthi abatsha bangabuya khonapho baxoxisane labo. Ngakho ke amabandla avulekile amelele abantwana, amelele abatsha, amelele abazali abangathi hayi thina sesingene phakathi kwalolu dubo uye kumfundisi wakho uyafika ukuncedisa. Kumbe bangangena laku Facebook yethu ye-Christian Alliance kumbe bengene kuma-WhatsApp ethu bethumezeke ukuthi hayi ngidinga ukuncediswa. Baningi abafundisi abangabancedi.
Yena uhulumende kukhona yini aphathisa ngakho kumbe angakwenza?
Kuqakathekile ukuthi uhulumende ngathi leyona le-council bebe le ndawo zokuba abatsha bekwanise ukuchitha isikhathi, bebe le mdlalo abangayenza, njalo siyakwazi ukuba lokhu kwenziwayo ukuthi akulamsebenzi. Nxa kungadalwa-ke imisebenzi ukuba abantu abatsha bathole imisebenzi, bathole izinto zokwenza, kuyabakhipha-ke ukuba ingqondo yabo ingabi khona ukuthi umuntu abe setshona edinga-ke izinto ezingamdaka. Njalo siyakwazi ukuba nxa umuntu esebenza ingqondo yakhe yabe siyukuthi azithuthukise. Lasezikolo abanye baphume ezikolo ngoba abanamali eyokubhadala. Ngakho uhulumende uhlelo lolatshona ekhuluma ngalo ukuthi imfundo yabe ingasabhadalwa ilokhu uhlelo lokhu lumelele ngoba lunganceda ukuthi abatsha, abantwana bebezikolo loba abazali bengalayo imali yokubabhadalela. Kodwa-ke lumsebenzi uvele wona ufuna ukuthi ubanjwe ngabantu bonke. Thina vele ngendlela yethu yesintu umntwana ugcinwa isigaba sonke.
Lo-ke ngumfundisi uSenis Banda oyinhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance obexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkosi.
Asambeni madoda
siyovota, sivotele
inkosi. Lamuhla kuhlelo lwethu lapho isixoxa khona ngendaba isiphathelane lokhetho, sikhangela isigaba seBhinga. Lesi isigaba isihlala sivotela ibandla eliphikisayo kusukela kudala. Ngomnyaka ka-2018 esigabeni seBhinga North, ibandla le-CCC elancintisa lithiwa MDC Alliance lathola amavoti afika 18,423, kuthi eleZANU PF lathola 7,751. Kuthi eBhinga South, ibandla eliphikisayo lathola amavoti ayizigidi ezilitshumi 10,357. Oyemele ibandla leZANU PF wathola amavoti azinkulungwane eziyisithupha 6,511. Izakhamizi zalesi sigaba zethesa ibandla leZANU PF icala lokungazinaki. Zisithi abavela kulesi sigaba abaphiwa izikhundla kuhulumende ezifana labaphathi ntambo, njalo isigaba sabo sisemuva kakhulu kunhlelo zempumelelo. Kodwa leli bandla lithi konke lokhu sokwalungisiswa ngoba isigaba lesi sesithuthuka. Sixoxele siphathamandla saleli bandla esigabeni lesi umnumzana kuDakwashe Munsaka oke wamela iZANU PF kulesi sigaba ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Salibonani mahlabezile eZimbabwe. Umumo ngapha eBhinga kumbe ngathi eMathibeleland North uthule okuthula lokhana kokuthi abantu bayenza santando elizweni elikhululekileyo. Akula esesibabona bengani bayadonselana kumbe besathethisana okwakhathesi. Kunjalo nje ibandla esilibona lingane seliqalisa ukukhanya lapha Matinoth iZANU PF ngikhuluma nje izolo honorable ubaba uRichard Moyo ubesebhinga esenza iInter District namhlanje uselupane uyabhoda iprovince yonke esenza ama Inter District yakhe wayenza ngokuthula ama meetings akhe iTCC iMDC lamanye amabandla akaqalisi ukukankasa akaqalisi ukubonakala ngabe besenza amadododo abo kodwa hatshi konke kuthuli omunye engacabanga ukuthi hayi lo mnyaka siwama election kodwa hatshi abantu kuthuli okunye singakutsho ukuthi abantu okwamanje babhizi basemasimini bayalima so ukuthi uthole abantu kunzima so hatshi abakacalisa abaningi kodwa kulokuthula okumangalisa elizwe
ungasitshela ukuthi kuyathembisa yini ukuthi umnyaka lo kuzaba lo mehluko
okwamanje ibhinga isitshintshile ngokwayo ngomnyaka election election abantu bayandisa ukuba bekwazi ukuthi iZANU PF iyadliwa ebhinga kodwa nje ngikhuluma kunje abantu sebebonile ukuthi hatshi i-opposition ayila engakuletha ebhinga abantu sebediniwe ukubana lokho bevotela i-opposition be-opposer amanye ama-district evotela iZANU ephucuka khathesi sebebonile abantu bebhinga sebe-ready sibili ukuthi bekhulume kuningi babo ukuthi bevotele iZANU PF bevotele ubaba uMnankagwa lama-MP akhe lama-kansela akhe lokho esikukhuluma yasikho ukuthi kuvela ekhanda lami ngithemba liyakhumbula ukuthi sisanda kusuka kuma-by-election ama-kansela lapha esesiwine iLubimbi sabhuquza yona i-TCC kwaba lamanye lawa awa asekhoti lawo sasilethemba elokuwina sibili okutshengisela ukuthi hayi uma harmonized election esiwakhangelele ngo-August hatshi iZANU PF sikhangelelwe ukuwina sibili okuzwayo ebhinga akumangalisi ngoba abantu bonke sebebonile abebhinga ukuba nahatshi i-TCC kumbe i-MDC ayila engakuletha ebhinga ayila mduduko elayo yokukhuluma kuphela lokubiza ama-sanctions sebevule kamisho so yebo nje iyawina iZANU PF kamnandi sibili
ibandla leZANU PF lihlala linqotshiwe khona ngapho ebhinga aloke ngumnumzana kudakwashe Msaka isiphathamandla sebandla leZANU PF obexoxa icingweni leStudio 7 ekhona le ebhinga kolunye njalo udaba lwezokhetho ibandla leZANU PF letheswa icala lokubuthelela abantu emaplazini ngokubathembisa umhlabathi ovele usuphiwe abanye njengendlela yokuthenga amavoti kulabantu abaningi asebengene ngenkane eplazini emaplazini asendaweni okuthiwa yi-West Acre eseduzane lakobulawayo abahlala kuleyo ndawo bathi abantu laba bavela endaweni ezikhatshana ezinjengemaswingo Bindura leMashonaland bathi sebelahlekelwe zinkomo lezinye izifuyo kulandela ukungena kwabantu laba emaplazini la athathelwa umuyi umnumzana John Notes ngomnyaka ka-2000. Okuningi asikuzweni kuntathela izindaba e-Studio 7 u-Ezra Chisas Banda.
Kulokudonselana okwethusayo phakathi kwabahlala kudala labasanda kufika abathi kabayindawo ngoba balandela uhlelo lukahulumende lokwabelaba ensundu umhlabathi. Mnumzana Ronald Mabena ungomunye wabo uthi udabuke kakhulu ngento eyenzakalayo.
Isigaba lesi esikiswa lapha dawudoni bekulixhiba lemambazi. Okuhlupha kakhulu lapha sekufike abantu laba bokuza laba abalobuchopho obungafani. Yiba asebesezikhuba nekutshanya nabemini. Phela kabazili lutho laba.
Amazwi amabhena agcizelelwa ngumnumzana Kholwane Nyathi othi abantu bokuza sebesakha emadlelweni.
Sile problem esigabeni lapha e-West Acre nasisela amathini lezinkomo. Ikakhulukani labo bokuza bavele eMpumalanga labo babuya besihlale sobona indawo kuyahlala kuphela. Ezikolo ziyakhiwa akule nto ehamba esigabeni la. Into esinanzelelayo futhi siduzane lokhu zenini lethara lesiporo. Isifo esimahlebanga siyatshaya utshonga kwafakwa abantu babuya balutshontsha.
imigodi yamanzi okunatha milithwana kulindawo njalo siyandelwa ngoba obokuza laba bakha kuleyo mgodi. Umnumzana Sidwell Mdluli uthi abantu laba bazenzela umathanda.
The self contained and be self contained into ekhona amanzi bakha lapho esikhelo esasagejelwa
ngoba naba bantu
iningi labo Mpumalanga province but imilithwana yakhona
ole emashona lenti
hayi mfuningi labo ngamhayi Mpumalanga
mangenziwa mbani la
kulesi ngundengula u-Obhedi sasengu-MP wethu sike samtshela ngenhlupho zoniza kulanto nto wayiyenza phela nje kathesi sakulo munye u-MP wakhe wasilethela omunye u-MP esithi sengilethe ijongosi.
Unkosikazi Torej Dube uthi bavunyelwa njani ukuhlala laba bantu abanengangaka indawo le ingelamanzi.
Akulamanzi siyakhela izibholane ibeningi zamanzi amadlela enkomo akuseka nje abantu sebafaka indawo enkulu la bafaka abantu abaningi akusela ndawo lelo ongadlela sekuyimizi yonke indawo akusela ndawo lapho ongafaka khona inkomo loba imbuzi lobani yonke indawo sekuyimizi sekufana lasetown le.
Ngaphandle kokwakha emadlelweni ezifuyo abakuza laba bacathangelwa ukuthi yibo batshontsha izifuyo. Umnumzana Bhize Ncube bamtshontshela izifuyo zakhe
batshontshe batshontshe amadongi especially amadongi lenkomo bagamula bayathola umswane bese sireporta kodwa kula muntu obotshwayo abantu bamabhuthabhutha ukuthi bayathuma abantu bezotshontsha la amabhutha etown la.
Ummeli walesi sigaba semguza edalela ephalamende njalo engiphatha inhlambo esabele semathekeleni North umnumzana Richard Moyo uthi bazabotshwa abathatha umhlaba bengawuphiwanga nguhulumende wakhe.
Abantu kuphela abavunyelwayo ukuhlalisa abantu yi-Ministry of Agriculture, Ministry of Lands, yibo kuphela abavunyelwayo ukuhlaliswa abantu, not ama-individuals, not osebhu wepho kucanda imizi emisha befaka. Bona abantu abahlezi emadleleni enkomo kufuze besuke before bengakabotshwa because kuyabophisa ukuba becanda imizi emisha benika abantu enzi. Akwezi indawo sizwa kuthiwa bayathengisa imizi leyo and akuvunyelwa and urhulumende kakuvumi lokho.
Abantu laba balile ukukhuluma le-Studio 7 njalo bathi abayindawo bayaqhubela phambili besakha imizi yabo akula muntu ozabasusa. Ngimele Studio 7 e-West Acre eMguza igama lami Ezra Jesus Banda.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote lenkulu,
asambeni madoda
siyovota. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi kulamadoda amabili abotshwe esetheswa icala lokudlwengula untombazana oleminyaka elitshumi lantathu 13. Amadoda la u-Ovius Moyo lo-Amon Mpofu babikwa benza lesi sihluku ngobusuku lwangolwesihlanu beviki edluleyo. Iphephandaba le-Sunday Mail lilodaba lokuthi umanisipala wedolobho leHarare usevale izikotsho ezilitshumi lanhlanu 15 ngoba zitholakale zilengcekeza yabantu. Umanisipala uthi lokhu yikho okubanga ukuthi kuqhamuke umkhuhlane we-typhoid osuhlasele abantu abafika phose ikhulu. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, Studio 7, ngiyaxolisa ukuba lethi, ngiyanibongisa ukugubha iminyaka engamashumi amabili, nemanzwanga kahle, kodwa ngizwaka ningi 20 years, ngizwile nje last week, nikhuluma ngokuthi iStudio 7 seyihlanganise iminyaka, ngathi ngithe ngamashumi amabili, siyanibongisa, qhubekani niqhubekeni nisifunde lezi ndaba, nisidobhe lezi ndaba zonke esingazazi ukuze zifike thina, siyabonga, ngiyanibongisa kakhulu, nawo amadatha nkosi yami, benginganawo amadatha mangizwa ukuthi niyabhiziteya. Ngiyanibongisa, halala, Studio 7, halala. Ngiyanibongela bontungamili Nkomo, bogeyina wathi geyina saidi Gumete no ubani ngiyalibala abanye ningixolele. Ngiyanibingelela nje ngomusa kaNkulunkulu, qhubekanini nisebenzi, sengathi uJehova angaphinda ninikeze eminye iminyaka futhi engangalesi nisebenzi. eniyenzile niqhubekele phambili qhubekele phambili nezizukulwane ezizayo uthole iqiniso ngoba niyaniveza iqiniso nokuveza ukufihlekile okushiwa iBhayibheli yathi akukho okufihlekile okuyokuhlala kufihlekile njalo okufihlekile ongaphansi kwamanzi kuyokuvela phezulu okusesakeni kuyovela siyabonga bo Studio 7 siyabonga kakhulu okhulumayo imzulu kamazi uColin Dube ngilana eMpumalanga kwela South Africa ngiyabonga
salibonani nonke njani wasakazi bamabali hayi lati siyaphila lati siyaphila hayi kubantu bonke nje abangakhona ukuyavota lapha bahambe engabe madola nzima kakhulu yithi lapha indaba yakhona esigabeni sekayi abantu beqaphele kakhulu beqaphele kakhulu ngoba leli bandla elibuzayo lokwenza ngathi liyabathanda ikanti alithandi umuntu leropa bonke nje ngoba kukhuluma kunje akunamadamu akunazikolo akunamagwaqo so akukuhla kukuhla kukuhle kwenziwa ibandla elibuzayo lezanupief bantu bakithi vulana mehlo liyekele ukurojwa ngamantaro lawo noma ngamagebhesi noma ngamazambiya nje into ezingala ncedo lezo ama-t-shirt nje nani impilo leyo mpilo enhle hhayi ukudlalwa yilaba bantu
linjani linjani bantu be-TCC asilungiseni izinto khathesi sokuthiwa i-t teacher i-t polisa i-t hlakela kubona lapa kolokho khathesi abantu bayabutshwa ukuthi why be-oppose i-government that doesn't work umuthi uya-oppose umhlaba wonke lowo jikelele ama-opposition parties akhona kuyavunyelwa uku-oppose ukuthi lo wrong lo right yikokuthiwa kunama-elections ama-elections la akhona so that xa i-government ekhona singayifuni savotela enye tleleya sayifuni yahluleka kudala umgabo wayengcono wangcono kakhulu umgabi kunalowo khona kathesi khathesi abantu bayabutshwa ukuthi wayi-oppose u-oppose ukuthi i-government ayifuni kuyavunyelwa lokhu kukhona emthetheni kuyavunyelwa umthetho ukhona singayekeli asivoteli kuhle la singayethisiwe lusizi kuphela ngabanye bethu laba abasemajeni kuyimi ngokufuna kwami ngiyedwa yabakhipha bonke labo isibesi umthetho kona umuntu oyaliswayo ukuthi wena votele iphathi oyifunayo ngoba kubona lapho khonokho asijayela sitele kumdala lokhu sijayela kubi
Studio 7 Studio 7 salibanani linjani nga no thina siyaphila nga hawu sekungamhlophe sithi amhlophe 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 athe qha amhlophe athe nke ngokufikisa amashumi amabili nibamba umsebenzi omuhle niyobambe kahle ngobucwepheshe nangobuciko indaba ezinohlonzi indaba eziqotho hawu ningamaqhawe ngoba ilizwe lizokhululeka ngeqiniso kuphela ilizwe lizokhululeka ngoba liyasho neBhayibheli ukuthi the truth will set you free hayi siyabonga siyabonga kakhulu sithi qhubekani linjalo liphikelela njalo lisemaqinisweni kodwa ningavumi phela ligwinywa ngizwile uParatsa ethi khona iStudio 7 ayikho emthethweni kodwa nawe uyathanda nje ukukhuluma kuStudio 7 ngoba uyakwazi ukuthi khona uzozwakala no hayi kungasenani siyabonga sithi amhlophe amhlophe Studio 7 qhubekani njalo
amatshono Studio 7 amatshono Studio 7 kuhlelo lwe Saturday okhuluma kungiphilani ngwakwandiweni ejibajiba elupane
ngithi mina kuhlelo lwe Saturday olwabatsha ogoqela nje konke lwe Saturday lo ngithi mina igama singalibiza ngalo singathi selimathunzi bhumbe sithi indosakusa bhumba sithi umhlahlandlela yemagama endla ayi-3 la so ma ngiwinile iradio yami na ukhuluma ngisegoli so iradio yami ma ngiyiwinile hayi izohamba elupane ejibajiba kondiweni laphana lizoyishiya khona zoyithola khona bazabe belalela Studio 7 ambonge
sanibonani sanibonani bantu bakithi linjani nezindawo nezindawo
hhayi yezwa zakhamizi impela hhayi sesikhale kakhulu bantu bakithi ngalo busela kukamnankagwa lo kodwa ma singaqinisela ngale ndlela esesibambane ngayo hhayi loba kuthiwa amasela ayatyontsha sizanqoba kuphela manje sizosifukula loni litshe by litshe sibone ukuthi vele kathi laba bantu abatyontshayo ngobani hhayi ngeke sikhale ngobusela ngale ndlela sikhathele mnankagwa cela ufide abantu bakho la ngoba kuqala kutyontsha wena ozibiza ngopresident engcolileyo wena mnankagwa ngotyontshayo wena asikufihleli kukhuluma mpilo amazwi egcwele umntu ongokuthi mnankagwa ngokutshontshayo the most bonke laba abantu abatshontshayo ugawule laba besitshontsheni komozethu babona kumnankagwa ngoba ngeke uthi khona ilizwe liraiti wena ukwazi ukuthi khona awusebenzi uyahlupheka kawula mali kodwa uzovuka ukuthi umnankagwa uraiti uraiti umnankagwa uyenzani uyenzeni umnankagwa nantiya ilizwe liyabola nantiya liyaphela ilizwe lakithi kodwa uvuke kuseni timnanga kurayi uqeda lapho ujike uzojotsa inkomo zethu sibuhlungu kakhulu ngesifiyo zethu madoda kodwa abanye vele sizobachisa wathinteka nje nduna sebhuku bonke nyana ototsosinyana bonke labahlele ekhaya bezenza abantu ezikhuhla izikhundlanyana lezi abazithiwa izanupiwe besenzela ukuthi betshontshe sizolifikela lokho esisayela ikwazi ukuthi sizolifikela manje sidifenda amandla ethu okokuqala silokudifenda amandla ethu sidifenda sisebenza nzima kakhulu
yebo badala linjani lonke labalaleli lani basakazi mina lapha ngithi ngigqugquzela ukuthi angisiyomkhulu kodwa ngile mbono onyane nyani ngoba abadala bangaqalisa ukudonselana so kuyazokudonsela ukuthi kubuyele yona le iphathe vusa ivuse bengadonselana njengendlela sokudonselana bona kabahlanzi iphathi be yi-1 nxa befuna ukuwisa iZANU-PF bihlanzi iphathi be yi-1 nxa kuyi-CCC be yona le xa kuyi-MDC ngithokaze naleyo njengoba bezwakala sebesilwa phela sebesilwa bona kodwa lapha kungakavotwa hhayi angeke kube le nto ehlanganayo badala mina ngigqugquzela ukuthi ake ndihlanzi iphathe yi-1 eyeza qondwa ngoba thina kasisakwazi so bengicela kukhonaokho ngiyabonga Studio 7 mina ngilapha endaweni yaseBotswana kodwa ngiphume enkaya emagosini amnyama
siyabonga lawo ke bekungamazwi yenu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika umnotho welizwe leMelika ubikwa ukhwele ngesilinganiso esingokubili ekhulwini 2.9%. Umnotho lo ubikwa udale imisebenzi edlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 220,000 ngenyanga edluleyo. Kambe umongameli Joe Biden wenza kahle umsebenzi na? Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika umnumzana Mkhululi Ndabambi.
Hi, economy uBiden has handled it very well. If you recall, in the last few months we had my inflationary fears. Babesithi inflation is running rampant. Kodwa all market indicators showed a strong, robust economy. Job growth, unemployment was low. So uma sikhangela kathesi, they passed the billion build back better. Ayinto babesithi inkulu kakhulu kodwa sebayi revise it down. Besithi bayi revise it down is 2.2 trillion. Yabanye bathi 1.7 kota almost 2 trillion or 2 trillion kona that's for all the infrastructure madamu imsebenzi that means ukuthi izinto abantu can look forward to businessmen la nyama contract ukuthi the outlook is promising so no I'd say one of them handled it very well
yena umongameli Joe Biden ubona ngani ngumuntu owenelisayo na ukuthi avuselele umnotho welizwe leMelika.
Unfortunately, ubhubhane lwe-COVID kanti lwaqeda abantu abaningi. Kodwa abantu bonabo ababhubhayo bachiya bevule bakhandla i-space for abanye ukuthi bengene. Not only that, which is very unfortunate ngokufa kwabantu kodwa kanti esindebeleni zikhaya ukufa kwendoda kuvuka kwenye. Ama-logistics, imisebenzi, lama-business avuka kakhulu. Thina lapha e-America fortunately uhulumende pushing ama-business. So malutshwana ama-business sibili angathi COVID yasibulala. Emizona la usazi ungazi ukuthi COVID yambulala uhulumende wasithi imali akubhalele i-check. So ama-excuse awe-COVID ngingathi mina i-COVID into eyavula ama-opportunities lama-business amaningi. Kunje nje economy nxa sikhangela namuhla impilo e-Ukraine aba lokho bethumela amabhiliyoni lamabhiliyoni lembhobho konke le lama arms industry they are really enjoying going to look bathesta imitshina yabo and ama industry ngapha ama production lines are going at full tilt ngoba kuyawodwa so economy ayi so far kaningani usaqinile.
Hello ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi sizalana seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika esigabeni seOhio. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. lan isikhathi njengoba ngijilo isesesithile kodwa indaba bezimika nje ukumemetheka kwezidakamizwa elizweni sokuthiye abanye bezibuza ukuthi kambe ikusasa yabasakhulayo iza kuba njani. Kambe ibandla lezanu PF lizazele nelise na ukunqoba isigabeni sebhinga kukhetho oluzayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo igama lami nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama lamhlanje.